Isiphathamandla emahofisini ommeli wakwelemelika upublic affairs officer umnumzana David Maguire uthi kunengi okuthiwo ngumongameli Mugabe abakhangelele ukuba kulakho ukuphathisa kwezokusebenzelana phakathi kwamazwe omabili kunye lawamanye awomhlaba wonke.
But what we really want to see is that nations
thina sifisa ukubona izizwe umhlaba wonke zisebenzelana njalo zonke izizwe ezifuna ukuthula zihlonitshwe lezo ziqondiso ezikhankasela ukulondolozwa kwalokho kuthula ngaphansi komanyano we-United Nations. Amazwe azihloniphe lalezo ziqondiso ezabekelwa ilizwe le-North Korea, amazwe asebenzisane kulokho.
Kodwa uZulu weZimbabwe uyisole kakhulu linkulumo kamongameli Robert Mugabe yokuthuka inkokheli yakwamanye amazwe ethi ngoba yena laye engekho msulwa kwezokwephulwa kwamalungelo oluntu. Elinye lamalunga omkhandlo i-MDC National Executive Council owebandla le-MDC elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube unkosikazi Evelyn Tachiwana engumphathi wesikhwama ebandleni linye esigabeni seHarare uProvincial Treasurer uthi makachiyane lokubamba xambili umongameli Mugabe.
Khonapha abantu bayatshaywa nxa sesiya kuma-elections. Umgabe uyathatha abantwana ebahambise emakhempini ebatrayina ebayenza abathi imalisha yabo ama-youth akhe bebesebesuka khonapha abantwana lapha sebehamba betshaya abantu betshela abantu amanga njengakathi sesikhangelane lama-elections. Siyabona ukuthi inoise siqalisile futhi yena umgabe vele kala kuthula and ukuthula vele kakwazi.
UThatchiwana uthi umongameli Mugabe makangabi nguye okhuluma ngezokuthula okungekho elizweni aselibuse okweminyaka phose amachumi amane.
Kukhanya ngani even ama-elections yena akafuni ukuthi abantu nxa sisiya kuma-elections sichoose umuntu esimfunayo sibe free, kodwa yena uyabe efuna ukuthi abantu bonke bebe besithi ZANU-PF and ebe etshela abantwana laba ababehamba labantu bonke laba ababehamba emalokishini kumbe emizini ukuthi vele lina lingavothele enye iphathi alisoze lihlale khonapha kuhle kumbe ukudla sibili nxa enika abantu kanika abantu ama-political parties amanye uyabe enika abantu abalamakhadi ezanu-PF. Kakathesi abantu sebe-rejista ukuvota abantu bayabatshela ukuthi i-biometric leyo esiyenzayo vele siyalibona kathesi nxa selivota lingavotele elinye iparty vele sizalibona. So konke lokhu kutshengisa ukuthi ayisokuthula.
Abasakhulayo labo bayisole kakhulu inkulumo kaMugabe lanxa bevumelana labe kutsho kwezokuthula lo manyano umhlaba wonke okwenzakala elizweni leZimbabwe. Omunye wabo nguThathenda Moyo.
Singakhangela lapha elizweni ukuthula kwangikhona asikuboni ngoba abantu nxa bengathi bamchothoza yena upresident abantu bangikhona siyabona ukuthi bayanyamalala abanye bayatshaywa njalo ukuthi abantu baveze izifiso zabo ngokuthula lapha elizweni asikuboni. Kodwa yena upresident usimbona engani umuntu othanda ukuthula nxa engekho lapha elizweni lakhe.
Umoyo usole ukwenza kukaMugabe esithi uye kulomhlangano ezenza umlamlankuzi welizwe le-North Korea.
Ukhanya ngani usezikhohlwile indaba ezikhona lapha elizweni akazange azikhulume. So mbona ngani ukuthi khonapho umpresident Mugabe ungani ulahlekile khonapho.
Abanye abakhulumisane lalomsakazo bathi abamangaliswa yikwenza kukamongameli Robert Mugabe osengohlezi esebenzisa ithuba leli emhlanganweni we-United Nations ukuthuka inkokheli yabakwamanye amazwe kulokwethula amazwi akha isizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.